Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe I think isikhathi esisikhiwe lesi sisekunzimeni ngoba surely i-constitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela ama-clients. So ma kufanele ukuthi usebenze inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho, but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu, ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle, ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile. So surely ufana ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one sibambane sonke sibili ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lo ukuthi abantu laba selisaba ukuthi lisebenze kuhle, selisaba ukuthi lina selifaniswa la ma-clients. Vele into leyo ayikho right, vele into leyo vele i-wrong. It backdates isikhathi lesiya sikamgabe umnankagu engakangeni ukuthi even abantu those who are aligned to Mnangagwa anto bayesebethwaliswa nzima abo mathematanda lawa, but what is surprising ukuthi even kathesi they have forgotten bamelelwa lalaba abo-Beatrice Mthethwa ngayo bamelelwa la ma-lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe, but kathesi they are now in power but they are now doing the same to opposition activists. So avele sekunzimeni kakufane sihlale phansi sibili njengamagqwetha sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharaswi masimele ama-clients especially lawa abathiwa they are aligned to the opposition political party.
Manje singathini nxa sikhangele amanye amagqwetha amela labo abangabe bandla elibusayo, bona babambene yini lani lina amanye amagqwetha elimela abanye abantu nje mahlayana?
Ngamafitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana abasabi lutho ngoba thina sihlunguluzwa lama state agents, so bona abasabi lutho. So ma sikhuluma sithi ama-human rights in Zimbabwe abantu they are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo li-right. So ukuthi ngathi sibambane labo bona kibo abala problem izinto zabo ziyabahambela kuhle ma beriprezentela even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever, but thina manje abamelayo abahlunguluzwayo yithi kufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-one ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even o-Beatrice Mthethwa lawa nje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives anjobo. So thina kufanele ukuthi sibambane ama-human rights activists labantu babambene lathi ama-lawyers ama-human rights fanele sibambane sonke ngoba labana be-ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently.